oqala intaliso le-human rights. So i-unfortunate ngabo ukuthi bona bayinhlanganiso kodwa bemelele iqembu elithize eliphikisayo. Kuyanazeleka ukubana konke abakwenzayo vele bona awuzange bazesabathela vele la ibandla elibusayo elenzani iphiwe. Ngoba lonke abakhulumayo kungamanga aluhlaza. Sihlale sine-parliament sadibeta i-electoral bill. Yatshintsha wavulela labo kade vule ngakhona laba kade kusehlula ngenxa yemithetho wehlula konke lokhu kwalungiswa abantu sebeqhasha umkhampena asikezwa muntu ohlukuluzwayo asikezwa muntu oyalisa kunezinto zakhe ngikhuluma nje kuthangethange i-MDC alliance imele demonstration yayo mayelana ngendawo zonezi ezama-electoral reforms noma bekwazi ukubana i-constitution ithi yona ngemva kokubana ilanga selifakiwe election, akusela nto engatshintshwa for that election kodwa ngenxa yokuthi bona the democratic society bavunyelwe ukwenza i-demonstration yawo kuqala siyakwazi ngesikhathi kusabusa unwaba umgabe babesaniswa entozininingi lethile sibe ngacela ukwenza ama-demonstration amapholisa abalisi kodwa kathesi bayavunyelwa i-TV yabakhava sengengabona ze-MBC bephuma omabuthanisa namanye amaphathi ka-TV bayakhava ngoba konke okwenzakalayo sokwenzakile kuhamba kuhle so angazi ubana bafuna ukuthi kuze kube njani.
Banike imzekeliso yokuthi kulamasotsha amaningi ezigabeni njalo abanye bakunhlanganiso ye-ZAC kukanti kulokuhlukuluzwa kwabantu ukuthi alethe ama-registration slip okuvota lokunye nje okuninginingi.
I-ZANU-PF eyakwenzayo yona yacela amalunga ayo e-ZANU-PF enzela ukuthi mina sigeje umumo sibone kona rayit endaweni njesigabeni esimbi nxa singawina abethu amalunga ethu barejistile na. So lokwana kwakusenzelwa abantu abangamalunga ezanu-PF not nje umuntu wonke jikelele indawo ama-MDC nxa bekukwenza kona kubebona i-membership yabo ibavunyele ukubuzimbashi kathi umongameli omusha besuba umnangako uvule konke i-union ibiziwe i-amerika ibiziwe britain ibiziwe ikhangele belezo-observer ama-election nawo manje akathi bekufuneka ukudlela khonapho yikuyini kahle kahle.